Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 Ncwabakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngicela litshintshe ukwenza kwenu. Lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifo. Uyabe ehambe ethelela abanye abantu, ezule ethelela abantu.
Ubulawayo selabantu abedlula inkulungwane eyodwa. 1073 asebefunyanwe bele COVID-19. Kuthi elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezine 4339. Intatheli ezindaba uHopo Yochingono walelwe isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court namhlanje.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakwele Zimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo.
Uhulumende wele South Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi ezithulele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezine 4339 esebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe, kwasinda abedlula inkulungwane eyodwa 1264 yabulala abangamashumi ayisiyagalane 84 asebehlolwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 142,219. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebephose bafike isigidi 992,710 labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lanye 21,617, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kuthi abekolijini le-John Hopkins University babika ukubana emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasiyagalolunye 18,847,261 abafunyanwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 708,469. Ubulawayo yena uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073 asebefinywane bele COVID-19. Abedlula amakhulu amahlanu 514 balokhe begula lomkhuhlane, kodwa sokusinde abedlula kancane amakhulu amahlanu 536. Abangamashumi amabili lantathu 23 yibo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gciwane kuleli dolobho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukuqansa kwenani lasebetholakala bele COVID-19 edolobheni lakoBulawayo kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinisa iziqondiso eze-lockdown ngokwanela abantu ukuhamba-hamba phakathi wehola lesithupha ntambama kusiya ngehola lesithupha ekuseni, i-curfew ka-6 PM kusiya ku-6 AM. Amavinkili lamanye amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu ezweni jikelele emizameni yokwehlisa inani labangabanjwa i-COVID-19. Emathebheleleni South kulabantu abaphose befike amakhulu amahlanu 474 abalegcikwane le-COVID, abangamashumi ayisikhombisa lasithupha sebasila kuthi ababili babhubha. Emathebheleleni North kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lantathu abale-COVID-19 sekusile abangamashumi amathathu lantathu kuthi ababili babhubha. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu ababili abathathu ababhubhe izolo ngabakoBulawayo. Owesilisa obeleminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha lowesifazana oleminyaka engamashumi ayisithupha. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela seMpilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya uchaza ukuba inani labantu ababanjwa yiCOVID-19 liyaliqansa, ngakho ke abantu abafunde ukuzivikela kulo umkhuhlane.
Sabezu siyalibingelela ukuthi xwayisa njalo namhla ngomkhuhlane weCoronavirus. virus sesihlala sixoxa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu. Lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa. Uyabe ehamba ethelela abanye abantu, ezule ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa. Abantu bapha masinya ligqoke njalo ama mask evala umlomo lamakhala ligeza izandla lapho libambe khona lapha lapha siyalixwayisa kakhulu mahlabezulu
kusenjalo ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we COVID-19 ezweni lemhlabeni jikelele ibandla lezaphu selidlulisele phambili umhlangano wabo we Congress obekumele bawenze kuyonale inyanga bethi benqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osuqede abantu ezweni Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North umnumzana Matthew Sibanda uchaza kabanzi ngokudlulisela phambili umhlangano
Congress ezaphu kade kufanele bekhona ngo-August ayise kuba khona ngeresolution ebekhona emhlanganeni okuvunyanelelewe NPC so kutholakala ukuthi abantu bonke bavumelane ukuthi angeke isaba khona iCongress ngesizathu somkhuhlane osukhathazile umhlaba wonke COVID-19
umnumzana Themba Mlala umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North uthi ngempela bavumelana ukudlulisela umhlangano phambili okuzabanyela lokuba imihlangano yezigaba layo izadluliselwa phambili
bavunyelwana ukuthi iCongress yedluliselwe phambili okuyikuthi ukuthi lama provincial conferences lawo adluliselwa phambili ngenxa yokuthi makulungiselelwa iCongress vele kufuze ukuthi ama-provincial conferences aqale enzakale pho ngalo umdibindawonye umbhuqazwe we-covent kwenze kwa yonke i-system wonke umbuthano obufuze ube khona awusazange ube khona
ibandla lezaphu belikhanyelele ukubamba umhlangano wokukhetha inkokheli kanye lozathatha isikhundla sikamongameli esishiwe singasela muntu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka odluleyo ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Odokotela bathi abantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kumele baziphathe kahle sonke isikhathi ezindlini zabo njalo lemphakathini. Bathi kuqakathekile ukuthi bagqoke ama-mask njalo bahlale behlanzekile ukuze bengamemethekisi igciwane leli. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lodokotela Rudolph Washegumbo othi zinengi indlela zokuzivikela njalo lokuvikela uzulu ukuthi engaguli umkhuhlane lo osubulele abantu abaningi eZimbabwe
inani labantu abangalisiza lezibhedlela ezikhona azenelisi ukuthi zigcine wonke umuntu uqakathekile ke ukuthi uzulu azifikelele ukuthi angabambi lo mkhuhlane
yebo
abasebebanjela umkhuhlane bengabi lolunya ukuthi umuntu ethe banjela umkhuhlane etsheli ukuthi eyenze le abayibiza ukuthi i-self-isolation uma engaguli kakhulu kumbe engatshengiseli imbangela zalo umkhuhlane siyacela zulu zihlalele endlini yakho uzabe uthola usizo kwelezempilakahle hathi ukubhoda uhambe ugcwalisa lo mkhuhlane akulunganga khonokho
kumele benzeni xa bengena emabhasini kumbe nxa besiyadinga amanzi lezinto ezinjalo
akusathenjwa even umakhelwane kumbe umzalwane qoka imaski yenza i-social distancing ima imitha ushiyene lomunye wakho kulabo abagadayo ama-public transport amabhasi kuqakathekile ukuthi ugqoke imaski yakho usanitize nxa ususehla kule bhasi kumbe usufika emzini wakho ube le ndlela yokuthi uyazihlamba phandle kumbe uqalise ukuba lesicathulo esizasebenzisa phandle lesicathulo esizasebenzisa endlini futhi ufike endlini khonapho ugeze izandla okwemzuzwana engamashumi amabili namanzi agijimayo njalo ukuthi ababenelisa ukuthi begqoke ama-visor bengagqoka ama-visor kodwa okuqakathekileyo yikuhlanzeka nokukwanisa ukuhlala endlini yakho
umuntu uyahlala njalo endlini elambile yikho ngazani kuyahlupha so kumele abantu benzeni nxa besiyathenga khonokho abakudingayo kumbe besiyathengisa
kuqakathekile ukuthi njengoba ngithile ukuthi uyagqoka imaski uma usenelisa ugqoke le vice kunjalo ukulokhu ugeza izandla ungafika esitolo kumbe emaglosa wosungene uqophe ukudobha izinto ezimbalwa ukwazi ukuthi ulandane esitolo hathi ukungena ubhodabhoda ubambabamba konke uyangena esitolo nxa ulanda uchago ufiqonde idobhu uchago lwakho uhambe uyechayisa njalo nxa usethilini laphana uchayisa anti li kuyabe kulama-sanitizer nxa kade usebenzisa ikhadi ukuthi uswayiphe kuqakathekile ukuthi uqeda ukuswayipha khonapha usanitize ikhadi usanitize izandla zakho
udokotela Rudolph Washekumbu yingcwethi kwezempilakahle ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 Intotheli izindaba uHope Chingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje esefikisa amabili amaviki lokhu evalelwe umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokhu kumangalisa abaningi abalwela amalungelo oluntu ngoba uChingono esehlale isikhathi eside elokhu evalelwe. Isicelo lesi siza ngemva kokuba idale likamantshi eleHarare limncitshe imvumo yokuhlawula isibambiso ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Icala lethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende ngokukhuthaza uZulu ukuba angene ezitaladeni ekutshengiseleni okwakuhlele ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uchasisele intatheli izindaba. Ngokuncitha kukaChingono imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail.
I think you all heard the judge denying Hopewell bail again.
Ngithemba limzwile umahluli encitsha uHopewell ibail. Sisanda kuyiphiwa ijudgment. Sizayibala. Sithola ukuba injongo yini. Asingeke sitsho kulesi sibanga ukuba siza kwenzani sisuka lapha.
What we will do next before we know what the reasons are.
Ukubeke sithi kuyamangalisa ukuba ibail lilungelo lomuntu wonke elikusekelo sombuso welizwe njalo abakwazi ukuba uChingono uyincitshelwani.
We are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail.
Sidane kakhulu njalo simangele kakhulu ukuba uncitshwe ibail yona elilungelo lomuntu njengalokhu okusisekelo sombuso. Wonke umuntu uyakubona ukuba labo abenza inkohlakalo bakhululekile kuthi labo abazama kuyilwisa bayabotshwa
being exposed to COVID in the prison
umthetho wazisentatheli izindaba ukuba basabala ijudgment ethulwe nguchitapi esithi ngemva kwalokho bazakwazisa uZulu ukuba kuzathathwa nyathela bani ngodaba lukaChingono umkhokheli webandla lesantso womzimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume obotshwe isikhathi sinye njalo ngicala linye loHopewell utshelwe ukuba isicelo sakhe sebail sizathethwa yileli dale kusasa emini ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Aqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weSouth Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Umnumzana Lunga Nqengelele oyisikhulumeli sikaMpathi Ntambo obona ubudlelwano weSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Panda utshela bezindaba ukuthi uhulumende weSouth Africa ukhathazekile ngemibiko yokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
The day before yesterday, uMpathi Ntambo Panda usekhulumiseni lomunye wakhe eZimbabwe. Sizangenela nxa kungaba lesidingo.
Minister of South Africa's willingness to assist.
Kodwa ke inkulumo kahulumende weSouth Africa ethi uzongenela kuphela nxa sekudingeka isivuse intukuthelo enkulu kuzizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isikhulumeli sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi kwethusa ukuzwa ukuthi ukubulawa, ukuthunjwa, ukutshaywa nokubotshwa mahlana kwabantu kasozizathu ezeneleyo ezingenza iSouth Africa ingenele odabeni lweZimbabwe.
Nxa bethi bafuna ukuthi bona iSouth Africa ingenele ngemva kokunxuswa, bafuna ukunxuswa ligazi elingakanani elichitheka emgwaqweni yakweZimbabwe, kumbe abantu abangakanani asebebotshelwe into abangazaziyo, ama-journalist amangaki asebotshwe ahlukunyezwa, kumbe izihlobo ezingakanani zabantu abalwela amalungelo abo ukuthi zize zigcine sezibotshiwe, zachawa, zabulawa, zachiswa. Kungakho kuyasimangaza kakhulu lokho, yikho sesikhala nje langaphandle kwase-Afrika ngoba sokwehlule kwase-Afrika.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prudence Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende we-South Africa ufuna bakholwe ukuthi akayiboni imifanekiso lezindaba zokuhlukunyezwa kwabantu okugcwele phamu enhlelweni zokuxhumana ebulenjini be-inthanethi.
Uhulumende we-South Africa sokuyisikhathi ukuthi angenele lolu daba lwaseZimbabwe. Isikhathi sakhona vele nje sesadlula, udala kumele bekungenele ukubancedisane labantu beZimbabwe, usizi abaphakathi kulo. Kunzima kuseZimbabwe, abantu bayabulawa, kunzima kuseZimbabwe, uhulumeni akanakekeli umuntu. Kubona okwabuye ukuthatha behoquluza izimali befake ezambeni zabo.
Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi sebephakathi ngokubhala incwadi bechazela uMongameli Cyril Ramaphosa ngokwenzakala eZimbabwe.
Thina njengeZimbabwe Communist Party sibhala ugwalo esifisa ukuludlulisela kuMongameli weSouth Africa uCyril Ramaphosa lebandla lakhe African National Congress. Esikunanzelelayo yikuthi mhlawumbe bengabe thola inkulumo eziphikisanayo, bengabi lolwazi ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingafaki ithemba lazo lonke kwele South Africa.
Esingakukhangelela kuhulumende waseSouth Africa ukuthi uzathi akuhlaliswane phansi kukhulunyiswane phakathi kwabantu baseZimbabwe kulungise lokho konakeleyo. Akuzukusiza ngalutho ngoba uhulumende wezani PF kazimiselanga ukukhulumisana labantu baseZimbabwe. Kusho ukuthi abantu baseZimbabwe ke bakhangelele ukuthi bazilwele amalungelo abo kuze kufike lapho kufika khona ekugcineni.
Ingcitshi kwezobudlelwana bamazwe uMnumzana Siphamandla Zondi uthi ngokomthetho wezokudlelana kwamazwe akukho lula ukugxamukela endabeni zomdeni welinyelizwe. Kodwa ke uthi kuzafuzele South Africa akhankasele ukungenela kwesada kule African Union ngoba uma kungenjalo bazayifunda ivaliwe.
There would be an open revolution, there will be a dissent.
Bengesuleka ukungenela kusese khathesi kungenzeka bazithole sebebhekane lokulamula impi yezikhandla amabandla aphikisayo lawo esephethe ezawo.
Where they might escalate things to levels we've never seen before.
Kusenjalo nobhala jikelelwe bandla le-African National Congress uMnumzana Ace Magashule utshele bezindaba ukuthi bazahlala phansi bekhuluma ngodaba lweZimbabwe ngoba bakhathazekile ngezehlakalo zocuku abazibona kubomabonakude. Uthi umkhokeli webandla lakhe uMnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhathazekile njalo uxhumana lomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa edinga indlela abangasizana layo leZimbabwe. Uthi ukutshaywa kwabantu nabesifazana kubonakala emifanekisweni ephuma eZimbabwe abakusekeli ngijola kancane. Melestulo 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Siqhubekela phambili sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela isisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations lamhlanje usole kakhulu uhulumende weZimbabwe usithi kumele ayekele ukuhlukuluza uZulu. Unobhala jikelele uMnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile ngokwenzakalayo elizweni njalo wakhuthaza uhulumende ukubana alondoloze ilungelo loluntu. UMnumzana Guterres ukhuthaze njalo abamabandla wonke ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukubana balungisise okuhluphayo elizweni ngokuthula. Abenhlanganiso ye-Human Rights Watch labo bethule owabo umbiko wokusola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthumba lokuhlukuluza abantu abafana losakhulayo uTawanda Mtsheiwa, yena owathunjwa ngeviki edluleyo watholakala elimele kakubi. Lalamhla lokhu elaliswe esibhedlela. Inhlanganiso le isole njalo ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezifana lomhleli weZim Live uMduduzi Mathuthu, lo Hopewell Chingono labanye. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana yena wethule umbiko namhla ekulandula ukuthi uhulumende wephula amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uqhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyinto ke embi kakhulu yena leyenziwa nguhulumende ke kamnangagwa encediswa libutho. Yikho ke siyananzelela ukuthi amazwe amaningi asekusola khona lokho kuyasithokozisa, kodwa okudingakalayo ukuthi ke bancedise bakhulume kakhulu njalo kube izenzo hatshi amazwi kuphela, ngoba kuyadanisa ukwenzakala ke elizweni leZimbabwe. Uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuthi avuse umnotho welizwe, yikho sokumele athole excuse ukuthi okumenza yahluleke kuyini. Yikho esithi kulama dark forces, yikho esithi kulama terrorists, kodwa eqinisweni ama terrorists utsho ama journalist alesikhali esiyipheni kuphela le notebook yiwo ama terrorists la atshoyo. Ama terrorists utsho amalunga ebandla eliphikisayo le MDC Alliance abakhulumayo kuphela ngomlomo abangela sikhali loba isisodwa, ubusumangala ke ukuthi ubu terrorists bangikhona bona lobu bungaphi. Sananzeleka ukuthi lo ndoda uyisehluleki yena ngokwakhe. Yikho ncwadini yokumxotsha ixotshwa umgabe yabhalwa uSimon Khayamoyo, wathi ukuthi indoda lo umsebenzi kawazi akulanto eprogressive angayenza elizweni.
Emnumzana Moyo, sesibone abantu abaningi bebotshwa mahlayana behlukuluzwa, kanti lo Tawanda Mtsheiwa simbone ethunjwa kobulawayo wazotholakala etshayiwe elimele kakubi. Bachayelwana abantu.
Okukhona vele alikho ilizwe elilamapholisa lemvumo yokutshaya abantu mahlayana. Alikho ilizwe elilama security apparatus avunyela ukutshaya abantu mahlayana. Njengoba usitsho ukuthi umuntu lo wathunjwa watshaywa ngamacala amabili wona la vele elizweni leZimbabwe, akula muntu okumele athunjwe, akula muntu okumele atshaywe. Ulalo ilungelo lokuthi atsho ukuthi watshaywa ngubani njalo bemuse ngapi, abaripote bona babantu, because ukuthumba lokutshaya vele kulicala. Even umthetho weZimbabwe vele awukuvumeli khonoko. Ukuthi watshayelwani, hayi, waziwa yinguye lalaba abamtshayayo ukuthi babemtshayelani. Lo wasombuzo mina engawuphendula ngoba ngazi ukuthi watshayelwani nxa watshayo.
Ndlovu, sizwe uMnangagwa echaza lina abamabandla aphikisayo esithi lingama-terrorists, uthi kulama dark forces azama ukugenqula umbuso wakhe njalo.
Kubuhlungu ke uthi ke umuntu onguye esithi ukhokhela isizwe abiza abantu ukuthi ngama-terrorist ngoba bephikisana ke lendlela abusa ngayo. Kuyinto ke engaqondanga yona leyo. Sithi thina kumele atshintshe ukwenza, atsho ukuthi ayethusele abantu, athreatene abantu, abophe abantu.
Bakhona Moyo abathi ukubotshwa kukaNgarivumelo Chingono kuveza sobala ukungazimiseli kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo, ngoba nanku bebeveza inkohlakalo kodwa kwasuka kwabotshwa bona.
Ochimoyo lawa ababotshelwanga ukulwa lobugwelegwele, akula muntu lecharge sheet ebhala ukuthi simbophele ukuthi uthe no to corruption. Alikho vele charge sheet elinjalo. Kodwa ilizwe nelizwe line security apparatus. Nxa uphula umthetho bayakwazi ukuthi kumele kwenziweni. Nxa u-inciter i-violence loma kukuliphi ilizwe uyabotshwa vele. Nxa ubuthanisa abantu ubaqoqa usithi asihambe ezitaladeni siyekhoza udlame phecele zi-violence uyabotshwa iloba ukuliphi icele lomhlaba. Ukuthi bona bethi akula agenda yokukhipha uhulumende, hayi ngamanga lawo phela lawo waziwe futhi, ngoba i-hashtag sayibona ithi ZANU-PF must go. Nxa usithi ZANU-PF must go ukhuluma ngobani? Kanti nguye uhulumende wakhona ukuthi ahambe njani? Uhulumende vele ukhitshwa ngukhetho. Uhulumende kakhitshwa ngokuya ezitaladeni lisiyakuthisa lamabhizinisi abantu.
Kuyini okungenziwa Mnumzana Ndlovu ukuze uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu?
okumqoka osokumele kwenzakale ukuthi iSADC le AU kanye la United Nations zingenele zibone ukuthi abantwana beZimbabwe bayaphuma kulolu hlupho abalalo abaluphiwa ke ngumuntu ozithi ungumongameli welizwe wakhethwa yibo abantu kodwa bese bahlukumeza abase bathethisa labo bantu abase babopha abase bakidnapa abase bachaya abanyamalalise kuyadanisa kakhulu yikho ke iSADC kumele ke ilizwi layo lizwakale kakhulu iAU ilizwi layo kumele lizwakale kakhulu nxa kuyikuthi ilizwi kabalizwa abantu bezana PF ke le military busayo kabe sekudingakala ukuthi kube le action iSADC ithumele umbutho wayo kumbe iAU ithumele umbutho wayo ubuye uzovikela abantwana beZimbabwe asebehlukuluzwa ke nguhulumende othi nguhulumende osemthethweni othi nguhulumende wabantu
moyo
amalungelo lawo phecelezi ama-human rights asebefuna ukukhuluma ngawo khathesi hayengaphi iZimbabwe ingakathathi umhlabathi wawo hayengaphi before i-land reform program yikho lapho oqala yonke indaba yikho lapho oqala yonke indaba and uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi konke vele lokho okwenzakalayo konke ubudlwangudlwangu lowo busponsored busponswa yimelika usponswa yimelika ifuna abantu behlamukele uhulumende weZimbabwe
uNomzana Mabutho Moyo ngwebandla lezano PF ubexoxa endaweni lelunga le MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu belontungamile inkomo we Studio 7. Kwezemidlalo umsekeli omkhulu weqembu lenguqo ele Highlanders uBheka Sibanda ulethe injabulo kubaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo baleli qembu ngokubanikeza isipho sezifela emlonyeni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uchaze ilunga leqembu leli elithengele abaqeqetshi bamaqembu abasakhulayo impahla etshiyeneyo uBheka Sibanda njengomuntu othanda iqembu lebhosi ngenhliziyo yakhe yonke njalo ohlezi yenakekela amaqembu abasakhulayo.
Njengeqembu leHighlanders sithanda ukubonga kakhulu okwenziwe nguSibanda. Umsebenzi wakhe lo awenzayo kawuqalisanga namuhla kubaqeqetshi vele nangokwakhe ngumuntu okhanya ethokozelela esingathi thina i-development of football ngoba besimbona lapha encedisa lama-teammates ama-juniors.
Abathole impahla ezigoqela ukudla kanye lezinye impahla ezokusebenzisa endlini ezivaliselwa lamasepa ngabaminija amaqembu abasakhulayo uSmart Moyo kanye loMarco Dube ndawonye lomqeqetshi uMelusi Mabaleka Sibanda. UMabaleka nguye yedwa umqeqetshi wamaqembu abasakhulayo khona kuqembu leHighlanders kulezi nsuku ngemva kokuba usiza Khoza uGift Lunga Junior kanye loDan Ngwenya bedinge umsebenzi kwamanye amaqembu. UMoyo uveze ithemba elokuba isipho sikaSibanda sizakhuthaza abaqeqetshi lapha ukuba basebenze gadalala.
Lokuthi khonokho akwenzele abaqeqeshi kuzabanika lawo idlabu zizani lokubana basebenze beqinile besilethele njalo amanye amaplayers esawabona esedlalela i-first team. Siyabonga kakhulu kuba kuSibanda.
USibanda ubikwa ethembise ukuba phezu kokupha abaqeqeshi ukudla lezinye impahla zokusebenzisa endlini uzaphinda njalo encedise iqembu leHighlanders ngokubhadala iholo lalaba baqeqeshi elenyanga kaNtulikazi. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umbulawayo uselabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1073 asebefunyanwe bele COVID-19 elizweni jikelele sebeyizinkulungwane ezedlula ezine 4339. Intatheli izindaba uHope Ochingono walelo isicelo sakhe semvumo yokuhlawulela isibambiso esebail ngumahluli wedalela phezulu ele High Court lamhlanje. Uhulumende wele South Africa useze waphawula ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa inkulumo yakhe isilethe intukuthelo edlula ngesikhathi esazithulele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.